Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwano le City Council investment enganye 7 million silama stands emahatchola east amikumikos density silama stand ay 670 emahatchola east.
Ikhansile yakobulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Belukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo banikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Izizalwane zeZimbabwe zisungula umkhankaso wokukhuthaza intsha ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo hathi ukugijimela kwele South Africa.
Uzulu wakomadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranki ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo namhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu eMachula East okuluhlelo olukhangelelwe ukubiza izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars, kubika uNompumelelo Moyo.
Namhlanje bekulilanga elihle edolobheni lakobulawayo lapho iBulawayo City Council ilobelana isivumelwano lebhanga leCBZ sohlelo lweMahatchula East okuzaqala ukulungiswa imigwaqo, impompi zokuthwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Umqondisi weCBZ kobulawayo uNkosikazi Joanna Dube uthe bangene kusivumelwano leBulawayo City Council batshala izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars ukuze kwakhiwe izindlu ezingamakhulu phose ayisikhombisa.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwano le City Council investment enganye 7 million silama stands emahatchola east amikumikos density silama stand ay 670 emahatchola east. Nxa ufuna ukuthenga lesi stand, nxa ule cash yakho uyenelisa ukuthi uthenge, kumbe lathi eCBZ sile cash plus housing account yethu lapho ungenelisa ukuseva 50% yemali yestand ufuna ukusithenga, thina siza kunika enye i-50% ukuze uthenge leso stand, ungabhadala i-loan leyekweminyaka eyi-10.
Obambele umeya wedolobho lakobulawayo uKhansela Nomenhlabano uthe isivumelwano sokutshala imali yokulungisa izitanda size ngesikhathi esihle ngoba iKhansela ayilamali okwamanje.
Uhlelo lelo luzanceda abantu bakobulawayo ngokwehlisa inani labantu abadinga amastendi kumbe izindlu, ngoba kathesi inani elabantu badinga izindlu lingu 110,000. So lokho siyawamukela kakhulu, njalo siyafisa ukuthi amanye amabhanga engathatha ibanga elifanayo ukwenza iCBZ sisebenzeni sonke njengama-citizens akobulawayo sehlise inani labantu abadinga izindlu.
Umsekeli kamqondisi wezindlu ekhansilini yakobulawayo umnumzana Dikta Khumalo uthi iBulawayo City Council okwamanje ilabantu abazinkulungwane ezedlula ikhulu i-115,000 abamelele ukuthola izitanda kumbe izindlu ababhalisayo.
Okokuqala kumele ukuthi umuntu ebe registered ku housing waiting list eCity of Bulawayo. Unga register ke usiba lelungelo lokuparticipate kuma schemes ecouncilor chairman. Siyathatha iadvert sifake ephepheni sinxuse abafisa ukuba lezindlu ukuthi beapply ukuthi bengene kuhlelo lokuthi bephiwe izindlu kusiya ngokuthi yiluphi uhlelo. Abantu aseberejistile okwakhathesi sebengafika ku 115,000.
Ububanzi bamayadi emzini weMahatchula East azaba ngamakhulu ayisithupha ama-square meter, njalo ukwakhiwa kwalomuzi kuzahambelana lokuguquka komumo womkhathi kugcwalisa uhlelo lukahulumende lokwakhiwa kwezindlu phansi kwezim asset. Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho, ikhansili yedolobho lakoBulawayo iyehluleka ukulungisa izitanda zokwakhela izindlu osokudale ukuba inani labantu abalinde ukuthola izindlu likhuphuke. Ibhanga leCBZ lithe ingqe ngubani ulakho ukuthola isikwelede sokwakha kumbe ukuthenga indlu ngemva kokugcinisa imali ebhanga okomnyaka. Ngimele iStudio 7 yokuBulawayo eMahatchula East, nginguNompumelelo Moyo.
Ngesikhathi ezomnotho ziqhubeka zisoma kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe sezisungule umkhankaso ohlose ukukhuthaza intsha yelizwe lazo ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo, hathi ukugijimela kwele South Africa. Lumkhankaso ozaqhuba uhlelo lwayo lwakuqala kuyona le impelaviki kwaBulawayo ugoqela ezemidlalo, ezemiculo, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla eyenziwa ngabatsha. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuma kwezomnotho eZimbabwe sekubangela ukuthi izinkulungwane zabatsha kugoqela labanye abangakaqedi isikolo bagijimele kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza. Kodwa kukoma kwezomnotho kwele South Africa sekubangela ukuthi iningi labatsha laba bagcine sebebamba inkunzi, abanye bethengisa imizimba yabo ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Giyane Dube ukuthi umkankaso wabo lo uhlose ukupha ithuba entsheni eselizweni lokuthi ihlakulele amathalenta ayo emvelo iziphilise ngawo, hathi kuyadinga olunye uhlupho kwele South Africa.
Vele ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo banikezwa uNkulunkulu kule ukuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Omunye wabaqoqa lohlelo uMnumzana Enos Mlilo uthi ngempela viki bazaqhuba uhlelo lwabo lwakuqala lwalomkhankaso kuyona lesonto ezayo, lapho kuzaqhazana khona amaqembu ebhola labatsha ayisitshiyagalombili aphuma kuward 9 elokishini leMpophoma.
Sizaba la mhla ka 16 July this coming Sunday. And the teams is Lao, the teams are affiliated to EPSSN, which is Bulawayo Social Soccer League. And then I just were trying to promote which Christy Boys is really streeting through his sport. And we are testing Jokone, which I will have seven Zawlan. In this, which is our test is reporting.
Kunkulumo yakhe ayethule ngomnyaka ophelileyo uMongameli Mgabe kwakuthinta ukuthi iningi lentsha ikakhulu kwelimandebeleni bakhula belawo umqondo wokuthi baza kuya kwele South Africa, kanti-ke leli lizwe lalo selibhekane lobunzima kwezomnotho. Ngenyanga ephelileyo kuvele ukuthi nani labangasebenziyo kwele South Africa seledlule kuma27 ekhulwini. Ngakwelincele iningi lezalwane zeZimbabwe ziyakufakaza ukuthi amasela amaningi emalokishini eHillbrow, eBeria leUvele yintsha yeZimbabwe. Kuyafakazwa njalo ngabaningi ukuthi maningi kakhulu amantombazane eZimbabwe asakhulayo asephila ngokuthengisa imizimba endaweni eziningi ezenza lokhu kula malokishi. UMnumzana Dube uthi balethemba lokuthi umkankaso wabo lo uzakwenza intsha yethalente kwezemidlalo ukucula, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla ihlale phansi ihlawulele amathalenta abo kube yiyo indlela yokuziphilisa. Uthi kakhulu kula mathalente ezemidlalo bazavuna okukhulu ngalo mkhankaso.
Sikhangelele ukuthi nama-scouters abuya kuma-team amakhulu, namanye ama-scouters abuya kwamanye amazwe afika athole ithalenti sikwazi ukukhiqiza omadinda nabo Peter Ndlovu nabanye abadlali bodumo basemandulo.
iningi lamaqembu azabe qoqozana kobhanyu emachubana enyathi elokushini lempophoma ngempela viki alenja iningi kakhulu esivele idlala kumncintiswano yebulawayo Social Soccer League. Umnumzana Mlilo uthi phansi kwale mncintiswano abayibiza ngokuthi Wafa Wafa Social Soccer Tournament usebona amathalenti amaningi azosizakala kakhulu ngalomkhankaso.
Ngoba abathola khona ama peace job landing ngokuthi ungabancedisa. So I think i-social soccer kathesi yiwe ngani ephethe abantu ngoba yikho lapho kuphuma khona into eziningi. So I just hoping ukuthi i-tournament le izabenefita abafana abancane lathi thina abadala so that we can achieve our goals.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuhlakulela amathalenta emvelo, lolu hlelo lokuzilibazisa kwentsha luzasiza njalo ukubakhipha entweni ezimbi ezigoqela ukudala amacala lokusebenzisa izidakamizwa. Nelesikolo 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo esithiye uZulu wakwamadlambuzi ePlumtree ekhuza umhlola kulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa izolo embuthanweni obubizwe izakhamizi ezithi sezidiniwe ngobuthakathi obenzakalayo kulesi sigaba. Kube lokufuthelana njalo kulumbuthano phakathi kwabo wafa wafa laba lamapolisa wona acine edubula umbhobho emoyeni emizameni yokuchitha amakhulu abantu abeze kulumbuthano. Isisusa sendaba nansi. Izakhamizi zithi kulomunye ubaba owayesebenza esikolo semadlambuzi high owafayo onakanelwa ukuthi wafakelwa ekudleni. Phezu kwalokho, kulabantwana besikolo abafayo labo ngendlela engacacanga esolisayo. Izakhamizi zicineke zibiza abantu laba abazithi bakhipha ontikoloji, abazibiza ngokuthi ngowafa wafa ukuthi bazecwayisisa ngokutshona kukababa lo owayesebenza esikolo. Bazile ke izolo bakhipha abakukhiphayo owafa wafa kodwa bathi sebezama ukuya endlini yomunye umbalisi oke waba ngumphathi sikolo bathola ejamile wahle wabatshela ukuthi baphume baphele. Ubikwa esuke watshayela amapolisa ucingo asesiza ke engasadlanga nkotshana amapolisa sezochitha abantu ngokudubula umbhobho kodwa induna yalesi sigaba uChief Madlambuzi wayala ukuthi umcimbi lo uchithwe uchitheke. Sixoxela uChief Madlambuzi wachasisa okunengi.
Ya khona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama-disturbance ngoba sesilapho sisadlala kwabe namapolisa phakathi.
Angene njani amapolisa?
Kukhanya ngani kulomunye u-senior sebhuku obe engani kafuna ukukhitshela izinto zakhe. Ngathi iwafafa zibizwe ngabantu be-village kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo and then kulezinye izinto ezenzakala e-villageni abantu abasuthiseki ngazo so abantu baplana ukuthi sibize iwafafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni bavumelana abantu bakwenza lokhu.
Basebebuya-ke owafa wafa kwazi okuhamba njani?
Basebebuya owafa wafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthi sekwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolo red wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathi nabanukiweyo?
Kukhiphiwe izinto ezimbi sesikade sizikhangele ngamehlo but imase zisuka lapho zisetshenziswa ngezindlela zitshintsha.
Kuyini okhitshiweyo?
Kukhitshwe impondo ezinye esingazaziyo ukuthi impondo zani. La manzi ukuthi angamanzi eframashina into emangazileyo mina ngazembona iframashina efile lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi awo eframashina njani?
Amanzi lana angabona bayagcoba bona masebenza into zabo ukuthi behambele emoyeni ngabona njengeflying machine.
Bangaka ababanjiweyo?
Hayi bebebaningi but abantu bathi belokuganga bebebabili.
Bavumile ukuthi impela balokuganga?
Bavumile.
Ubonabo bebelani bebephetheni bona?
Omunye ukhitshwe itranka elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le ubulongwe babantu? Ute ekhasisa wathi busebenzisana ngumquba.
Hayi lo muntu kuthatha ngolobulongo sekwalokhu engu village head. Ngiyabona ukuthi ufuna ukuthi lawana abantu bemsabe ngoba ubulongo lobo ngabantu be local lapho aseli khona.
Manje ubulongo ebuye esabisa njani?
Akusho ukuthi kule ndlela angakuyenza ngayo ukuthi esabeke.
Lo yinduna uChief Madlambozi esixoxela ekhona le kwaMadlambozi lithiye kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaqhubekela phambili sicwayisisa ngalolu daba.
Agu Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu okugoqela umhlangano omkhulu wabomama wenziwe owe Women of Dominion owenzelwe lapha kwele Melika.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu wakwele China uLia Xiaobo akasekho. UZiyabo obhubhela mhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane yesibindi ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lanye i-61. Intsha yebandla le-MDCT ithi izaqhubeka itshengisela phezu kokungaguquki kwendlela ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC olusebenza ngayo. Kubikwa kubotshwe ontanga abahlanu izolo lapho kutshengiselwa. Akwaziwa ukuthi bazasiwa emthethwandaba nini njalo lokuthi betheswa cala bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT, uNkosazana Thabita Khumalo, onguye osungula lingxoxo.
Ontanga zethu kabaphathwanga kuhle ngendlela abayibona ngayo bona izeki ngodaba lokuthi bayebhalisa ukwenza ukuthi bathole amathuba okuthi bavote ngoba izeki lo mthetho wabo bathi bona kumele umuntu abuye logwalo olufakaza ukuthi uhlala ngapi. Sonke siyazi ukuthi udubo lokusebenza kuleli lizwe yinkalakatha yedubo esinalo oliqondane nabontanga. Iningi labo abalazindlu, abanye ngabalojayo, abanye basala kuhlala ngabazali. Nxa kuyikuthi labantwana baloje ezindlini afithe ezinjengezikamne wethu ubaba uChuma yikuthi nje usebenza kuhle ambonta ngabalisa, but abanye bayala ukubabhalela izincwadi ezikhombisa ukuthi bahlala khonapho. Njalo ontanga bona bathi kanti incwadi zokuthi zihlala ngathi zilani lokuthi ngelobisa ukuthi ngivote mina ngilesithupha esikhombisa ukuthi ngiwumzalwane waseZimbabwe ngoba ngasithiwa nguhulumende waseZimbabwe. Kungani kungasetshenziswa isithupha kungaziwaba lo daba lobu bufakazi ukuthi umuntu uhlala ngathi?
Nanti udaba Mnumzana Chuma, uthini wena?
Ngiyabuka udadewethu uyayibeka sibili indaba kodwa bese ngiphendukisa ngiliphendukise emuva kancane ukubana asinazeleli ukuthi into leyi ibivele isenziwa lakudala nxa usiyarejesta ukuvota besivele sisithatha izincwadi zona leziyana ezokuthi noma ulilodja uphiwe incwadi kube ulelolibe umuntu ohlala khonapho naye ukuthi afaka kuthi hhayi uvele uhlala khonapho. So yinto ebivele isenzakala asiukuthi mbeta yinto esintsha kibo. Mbone ngazami maybe mhlawumbe into obekumele ngabe siyayenza yikuthi thina njengamalunga awedani nephathende sikubone khonoku sikhangele kona singakubamba njani. Iproblem yokutshengisela eyenziwa ngamajaha endawo yilona basuke benze lokhanokuthi kona mhlawumbe abanye babe besenza ngokweqiniso kodwa kusuka kungena abanye abenza ngokokudinga ezindlela ezokuphindisa zalokho okuthi azethiwa yikulutha
sebethisa izinto emgqaqweni sephambanisa abanye abantu abazenzela izinto zabo ezenanga khonapho yiko kuhlobe le problem kodwa mina bona ngathi izinto kumele zihlalele phansi kulungiswe ngoba into ezivele ikhona lakudala.
Nkosazana Khumalo, kungabe liqiniso yini kakhulu ukubana bakhona ababele njongo yokubhidliza?
Ngaphendula umbuzo wakho mnye wethu ukuthi ke ngiphendula udaba lokuthi udaba lobobufakazi ezincwadi ukuthi abantu bahlala ngapi laluvele lukhona. Hayi bo, sivela dinga uzibuse sahamba sonke sayavota kasizange sibuzwe ukuthi sihlala ngapi. Ngesikhathi kusoniswa kwakukahle kuzani PF ngoba bona babekwazi ukuthi iningi labo abalandawo zokuhlala. Sahamba lezithupha saphiwa ngamakhadi okuyigreen okuwufakazi ukuthi mina sengilobisile ukuthi ngizanelise ukuvota. Kazange sikumpe isibelo ufakazi ukuthi sihlala ngapi. Namhlanje abantwana batho njalo ngesizathu sokuthi iningi labo kabasoze banelise ukuthi bathole lezo zincwadi ngoba iningi labo khona bangabantu vele abavotayo ngabantu abalojayo. So sesikhangela indaba yokulutha le lokhe sababala saba yibandla le MDC singena emigwaqweni sitshengisela akula bufakazi obukhombisa ukuthi sangena ezitolo sathatha izinto ezingayisizo zethu. Ubufakazi obukhona ngobukahulumende osebenzisa i-tear gas ethela laba ontanga abatshengiselayo ukuthi khona bona kabathokozi ngendaba yokuvota. So kasizikasazi zitshontshe ezitolo zabantu abenza kutshontshe ngamapolisa ajikela ithiye gazi bathele labantu abazimeleyo besenza imisebenzi yabo abayilanda emadorobheni. Njalo uhulumende kanti yena uzabathela ngentuthulo efitshalo ebathelelani bona abantwana sebezamile ukuthi bakhulumisane layo izeki. Izeki kayizwakali igxila impande. So abantwana bakubone kuqakathekile ukuthi baphume ke bona benzeni bayetshengisela emigwaqweni ngoba izeki yala ukubalalela.
Nanto ke udaba uthini mnumzana ngalokho kuthiwo ngunkosazana Khumalo?
Ngiyabuza udadewethu Sibili, kodwa njengoba ngithino ebuveni lapha into esikhona yikuthi nxa sinezikhalazo into enhle yikuthi bona wonke amalunga lalawo even ibandla le-MDC ibandla le-ZANU-P F kakhulu kakhulu bale bameleli babo edale le-parliament ngakube mina bengibona ngantu akuqathe lona ngabe ulutsha lolu olu-MDC lubizile amalunga abo edale le-parliament ukukhokasi yabo njengebandla bakufaka sobala ke konoku abakhala ngazo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MTCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe ngokunye kwezizathu ezibangela ukuhlukuluzana ezindlini ikakhulu abesifazana abathaywa ngomgabo. Lo ngumbono wabantu abaphatheke kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Abantu laba bagoqela unkosazana Msawe Nkosi Ndlovu, umnumzana Sindiso Pepe lo nkosazana noMathemba Nyathi.
Khona ukuthi amadoda ofisukathi khona imuka balapha endlini zalalelwa konke ukuthi mama ugcina engasela kanti kutheni ukukhuluma kulokuthi uvele umfaka isandla. So iyakhathaza indaba leyo. Amazweni amaningi ahlukeneyo Sibili, ama-victim amaningi ngomama. Kube le ndaba leyo ukuthi susuke emendweni uzasiyangisa. Ngeyo ngiyabona ukuthi yiyo enkulu Sibili.
Sindiso Pepe, khonapha ecingweni kunjani?
Ngiyaphila baba njani?
Yes, akuphose nje 1 minute siyakunika.
Ungabona ubaba ehlukumeza umama uligwala. Ubaba njengenhloko yomuzi, mawukhumbula iBhayibheli lithi lona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, wasenza indoda. umfazi wakhitshwa ebangweni lwendoda.
Lo mama ke kunomathemba Nyathi ecingweni.
Bayaza bebekwenza kudala mara manje kungani sokuqale phansi of which mina I believe ukuthi akukho right. Omama nabo banamalungelo because into ewonwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo. Usangamshaya umuntu kodwa kungalungi lutho. So ukushaya omama mina ngithi phansi ngakho.
Lapho lizwe unkosazana noMathemba Nyathi ohlala kwele South Africa, umnumzana Sindiso Nyathi lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bekuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni elilithola kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leMelika liqhubekela phambili ngokuncedisa izwekazi leAfrika ukuthi lilwisane lamalwecatsha anjengeHarakat Shabab, Al-Mujahideen kumbe i-Al-Shabab. Okwamanje leMelika selibeke imali yokudinga inkokheli yamalwecatsha la alwisana lohulumende weleSomalia okuthiwa basebenza ndawonye lamalwecatsha okuthiwa yi-Al-Qaeda. Amalwecatsha e-Al-Shabab ajayele ukuhlasela amazwe anjengeKenya leSomalia lapho asebebulele khona abantu abaningi okumangalisayo abagoqela amasoja omhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba abanika abantu uncedo olushiyeneyo kanye labantu makhaza. Abanye abantu sebebaleke emzini yabo ngenxa yamalwecatsha la abulala ikakhulu abatsha labesilisa asebekhulile. Uhulumende weMelika ofakele inhlanganiso yamalwecatsha le izijezo zenoto njalo engavumeli ukuthi abantu beMelika basebenzelane lawo isibeke imali yokudinga inkokheli ye-Al-Shabab. Abadingwa ngamehlo abomvu babalisa uFuad Mohamed Khalif, uFuad John Gala, uBashir Mohamed Mohamed loMukhtar Robu. Abazabaveza bazanikwa izigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million ngalwecatsha linye ngalinye. Abanye njalo abadingwayo ngu-Abdullah Yarey, lo Zakaria Ismail Ahmed Khesi, owaziwa njalo ngokuthi nguZakhi Madobi. Ozaveza laba-ke uzathola izigidi ezintathu zamadola eMelika, $3 million. Elemelika lithi kalisoze liveze abantu abalinika umzila wokuthi babambe amalwecatsha la. Nxa kukhona ofuna ukubikela uhulumende weMelika ngalokho akudingayo, hamba esigodlweni seMelika kumbe uthumezele umlayezelo wakho ku-email address ethi rfj@state.gov. Ngizaphinda njalo, rfj@state.gov.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Thina
Bazamnyama eqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi singabantwana abancane abahlala eThempelini. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-Council yakoBulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga le-CBZ emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
uZulu wakwaMadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku ogijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Silugqiba lapha uhlelo, igama uChris Dande lilalo.
Lo ntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.